nge kulemfula A2 okuthiwa ngusikanyozi nomunye umfula okuthiwa ngujongamuse ihlangana eduzane le bridge okuthiwa khona ngumasumu. So kuthe khona imfula le ihlangana A2 omunye umfula owabusu defeater omunye umfula okwayenza ukuthi khona omunye umfula uyenza i-pushback wabusuqumela phezulu le wangena emasimini ezakhamizi okuthiwa khona kusemangogo village under Tsikaleng.
Abantu abathinteka kulesi sihlakalo bangaphi bathola yini uncedo?
Abantu abathintakala kuleso sihlakalo kulomuzi oyi-1 owadilikayo. So wabe sesuka umfana lowana lembuli yakhe wayahlala ngakwabo tala. Then omunye umuzi kabasukanga but izindlu indlu yangenwa ngamanzi. Then eduzane lemuzi wakhona kwaba nesifudlanyana esadlula emasimini ngenxa yokuthi umfula lowana ubusuphongu uhamba nje mahlayana ungasalandeli lapho ohamba ngakhona. Kulamasimu abantu abafika ku-24 esahamba lomlimisi wakhona umdumeni sahamba naye silandela emasimini laphana sathola kusegqekeni sibili ukuthi khona izilimo zabo zathathwa ngumfula. Sazama ukuthi lathi-ke sibanike ama-record ngokuthi lathi njengeSikaleng Road si-affected ngoba eyami iSikaleng Road is the next ward to be affected ward okuthiwa khona iSinakoma 1. So mbona ngani abakakunanzelela ukuthi ayisikho iSinakoma yodwa lama neighboring wards lawo aba-affected. Bese safuna ukuthi sibe le true record indawonye lomlimisi umdumeni osebenzela ewardini yani. So okwamanje ngikhuluma kanje yile record eSikaleng Road layo ulayo i-record kwenza ukuthi yena ingafikisa ngale ku-RX lami ngiyefikise ekhansilini yethu. Mbonani khuluma kanje kusasa ekuseni ngizabe ngishiya yona leyo i-report ekhansilini.
Belihlezi likhuluma ngalolu daba lwezulu lesikhukhula ekhansilini yebhinga yini njalo kuyini okunye liyake likhulume ngakho ngalolu daba?
Ya siyake sihlale ngoba umgwaqo lo owesiyavuka sowadilika izimoto zisakhwanisa ukuthi ziyefika ngaphetheya ngale. So njengekansili kade sesihlale phansi ukuthi lati sincedisane lo hulumende ukwenzela ukuthi sihlungisise umgwaqo ozabe ubhoda usiyangenela phambili komfula. Sike ekhansilini sikade sincedisana lama partners kanye lohulumende.
Akutshengisi ukuthi izulu lelo lizabuya futhi kusathule kathesi?
Kusathule kodwa kutshengisela ukuthi khona lizabuya ngoba isimo sakuqala lesiyana kwakuthi khona kube lamayezi amaningi kungakani lidabu lizulu kuphinde amayezi ana abaleke. So kathesi sokuqalisile lokhu kwenza ukuthi khona amayezi ayaba khona aphinde adisappear. Engxenye kuzaphinda futhi kathesi asiselathemba.
Luncedo bani lizalufuna?
Bonani uncedo esingaludinga yikuthi abantu khona baphiwe khona ukudla bazavuna okulutshwana okungasalingani lalokho okumele obakade kumele bakuvune.